Mlaleli vuka njani mthokazo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namuhla emigwaqweni besekela induna uNhlanhla Mangweni weni
singakhangela ukuthi yena ngozasilela eyedwa onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu sokucaphule ibandla leZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo nabangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabancedisa abantu abaku-diaspora angxenye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa omunye uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni weni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa e-NCIDA ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMathebeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sichaseni uNdiweni ukhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube thiwa siyambheka simgqade ikhosi lethu ngoba nguye silwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo i-heritage.
Yes, ngathi-ke ubona kuzani kuyabe kula bantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sinisekele ikhosi lethu ukhayisa uNhlanhla Mangweni. Kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuchuku osiliphathwayo singasize samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini angathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni weni ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni Mina into engiyibona ukuthi umumolo sesisuke sangani siyawu blow out of proportion ukuthi kuthina sokuba into enkulu kakhulu siba into enjani angani kudinga ukuthi siyipublicize kakhulu indaba le into ezikandiweni. Into ezama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe nxa kuthi omunye wabo kwalahleka waphuma bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yinto esibonga ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonga ukuthi zigcina zisishiye emumeni omubi kakhulu ikakhulu nje kade kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni kubonakale ukuthi ba-ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili but mina ngangikhangela sibili mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yintoto abantu sekuthina siyatshengisela lalawa abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi xa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele langenduku langani langani hatshi bo uyinduna yinduna induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko bengavangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi.
Ye, kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna yindawo sibiloko ngamelanga ukungena abantu kumbe basondele eduze kwampana ngoba siyayazi imbali yendawo leyana. So ke nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsocokona?
Hayi, eqinisweni lonke sibili liphelelelo akulandawo kuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kungumuzi wayo induna. Hathi lapho uyabe esenza ngani kuthiwa usethi kule yindawo engayishiyo ndawo engumango ongasuka kahulumende akulamganga ukuthiwa lo awunyathelwa kumbe lo kawuthiwa nguhulumende. Hayi, lokho akukho, yikulahleka lokho. Ngathi sefuna ukusibisela emomeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba ilapha laphana ngesikhathi samakhiwa lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho. Lokho angivumelani lakho lokho.
Ye, kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele khompana afika angene anti uyakwazi ukuthi akuvunyelwa.
Kulungiswa futhi khonokho gips yinto izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yumsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo.
Abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Belief Gawule. Omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna uNdiweni.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomdikikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingonyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ngokungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa igqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazwi ngoba ufela iqiniso uKhayisa. Uright alwele umhlaba wakhe, uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo i-heritage.
Yes, singathi-ke ubona ngizani kuyabe kula bantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngokuningi u-MDC ukuphi noba ukuzanu kumele babuye. Angithi singabaxhakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu uKhayisa umhlatha amabandweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni. Ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuchukuwo siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolulumemetheke emhlabeni wonke jikelele. Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana Nelson Jamisa uthi bazaguqula indlela abenza ngayo kubandla le-MDC kulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Iphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcwethi zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe lokunye okuthiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba a-GNA. Wabanje ke sokusikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokho elifisa ukusithumezela khona kusenhlizweni yakho ungakhohlwa ukuthi kumele ufithizele kombane ukubhala audio ku WhatsApp bese usithumezela kunombolo 801-202-465-0318 ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo, vele ezaniphefu ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokho abakuchoyo. Njalo bona vele abafuna ukuphikisa ngontando kayiphikisa la nxa besazi ukuthi barongo, kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo. Lo okhulumela iZANU-PF ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siraiti, esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abalamanzi, abalakudla, abalagezi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo, kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into esenzile abantu baseZimbabwe. Ayikho into yaseZimbabwe uMnangagwa asenzile. Instead ufike wenze izinto zabawese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa njengayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapasipoti, zama ukuthatha amapasipoti kusehluleka, kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengathuni besitshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu beZANU-PF. Ngiyabonga.
Linjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe? Ya, likhuluma lo mgcini ekhaya. Yazini lokudana ngendlela uhulumende, mezathi uhulumende, mezathi abana abantu abagangileyo bahlukuluza izinduna. Kathi shuwa ukuhlonipha sokwayangaphi? Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kati shuya abantu sebadalwa njani? Sokwathini emakhanda abantu? Khonokho ukuthi sokulidorobho yikungahloniphi kumbe yikwenzani? Iphinde ibe lokudana ngendlela uhulumende la aphatha ngazo izinduna. Nango kuthiwa unematanda lombe wangaphi. Wayengakhayeli yena lapho avela khona ekwehlukuluza induna yakhe lapho avela khona thiyane lokhayisa. Ngaye khonale navela khona ehlukuluzaba khonale lapha vela khona athiw khayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko khathi esasisela masiko isizwe esilahlekileyo. So kutsho ukuthi bona bayakuthayizelela khonokho. Isizwe isizwe kamasiko, kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa abaniki bazwayo bethi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa. Usasizwe sothiwa yiye abantwana abalanhlonipho bebone ebantwini abadala banjeamthoni matanda la kumbe naso isibongo bani soneso. Hhayi, abake bezame ukuhlonipha abanye, bake bezame ukuhlonipha sibulwane matanda lawo.
Mina ngu-divine ngapha enkabazwe. thina lapha eZimbabwe sesithwele nzima shuwa. Wese ngapha enkabazwe ibhasi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili, awubaba lo sesithwele senzima thina sisamfuni. Asisamfuni kakhulu sibili. Hayi sithwele nzima thina nga.
Yeah, likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 012024650318. Lisitshayele phela lama likes lama amahearts koko kunjalo nxa likhona kuFacebook kona manje. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kwele Sudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. I-Facebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobo bokuxhumana amakhampani angamakhulu amabili namashumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye bakade beku-Instagram lokunye okufanayo. Kukhanya ngazani ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger, lakwele Tunisia. Zulukaldaba, kuhlelo lapho esixoxa khona ke labantu beZimbabwe. Lamhla sixoxa ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezi nsuku ukobulawayo. Mamoyo, siyawamukela kuhlelo.
Salibonani linjani?
Siyaphila, unjani wena?
Kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khonapho mamoyo?
Senginomnyaka ngilapha, actually as of last week it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngivele e-America. Ngangisebenzela ngikhaya here and there, ngangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu, ngareviewa lokhu, ngasenzela lokhu. Ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasongani awusamningi kangaka. So amalanga lawa bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu, wenza i-admin, you know, nxa singumuntu ongani uyani ngidlela izinto zamakhompyutha. But kanezi sengicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. Ngase ngicabanga ukuthi you know, izikhathi eziningi ise-America kwakulezinto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo? Hence my light bulb moment.
Yeah, so ke ucabanga ukuthi wenzeni?
Sengiqale ngathi yi-project kumbe yi-campaign okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora angxonye abantu abangani babo kumbe izihlobo lapho and kabakwanisi ukubuya, whether kuyikuthi kabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube ndiyamaphepha yala. But ngingabancedisa ukwenzela engxenye, for example, engxenye omunye lo mama wakhe kobe le-birthday last week kumbe ebuya next week engxenye ngamplanela ukuyi-surprise andize ku-spa, thengela ikhekhe, izinto engxenye kwesinye isikhathi ezihluphela ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi engxenye ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona siluntu okunye ocabanga ukuthi uwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelelela lapho abahlala khona lakhona ukukwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So uyabo kwenza njani khonokho?
Abantu bezangicontacta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasisele abakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngizenzeleni and then ngibadingele izinto zangikhona ngikhangekhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation, kumele bathumele imali first ngoba liyazazi izinto zangapha kunalotho kwamahhala. So ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process of communicate ku-WhatsApp ngibathumela amapiti babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona. Njengokuba ngizele ngayo khona ngapha yabeka ngiyakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
Ku-WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha e-Net One. Nxa bese America +26371622248 kumbe nge-email ngu-hometownplug@gmail.com.
Ukona njalo ku-Twitter siyabona kuthiwa ndike ku-Twitter lapha.
Oh yes, la ku-Twitter @ hometown plug. WhatsApp ye yona liyani number ngiyiqambile u +26371622480.
Yeah, phosela ukugcina khona boke mamoya.
We're looking forward ukuncedisa abantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June angithi ngone bathe baqalisa ucabanga basicontact sivenzele izinto ngaphe kulawayo.
So
abakhulu bonke labo esibabonayo every day, abobaba abagcwele lapha etown, sibenzele izinto.
Yeah, okwamanje ukobulawa kuphela.
Yeah, ngikobulawa kuphela.
Yeah, sithathele lithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhona ngale ke ukobulawayo. Wayehlala lapha-ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke mamoyo, ungadinwa kusasa mama.
Alright, ngiyabonga kakhulu Mr. Dube.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika, umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuzesebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidale le-Congress luvumela abantu abafundileyo nabazingcweti ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala eNew Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze nawo.
So nxa sikhangele
kuvulelwe labanye.
Yeah, nxa sikhangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokukhanyana sokuvalelwa abanye.
Na nguzwisisi.
Yeah.
Ngoba ukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu, miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili siqine kangaka, engabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusavandlululo kwaye kwaba lenye i-article eyathi ama-African a-leading emfundo, abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahhara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona azani kuvela ngapi manje?
Mna ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama evela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally bathi okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland. So angizwisisi mna sile kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaolusenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini, umongikazi emningi, ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezinye indawo kuye kube nabantu be-Mexico ababengela mfanelo bayenzi kakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha. Nalapho endihlala khona eLouisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabe isenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye eseNew Orleans eLouisiana khonapha-ke kwele Melika. Kwandaba lamhla-ke kwezomculo ngilobaba-ke uNkululeko Dube weInkululeko yabatsha School of Arts iyasa phela. Sizwile lapha-ke ngokudlula kwentombazana asebenzelayo okwesikhathi eside uSonia Mbaya langalezo Dube.
Hayi, kubonakele mahlabezulu silahlekelwe sikumthwakazi, silahlekelwe imuli yakombaya, ilahlekelwe iyasi, ilahlekelwe ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu le iyaza kumbe into abalandela ezomdla ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe. intombazana uSonia Mbaya. Intombazana engathi mina akululuka umkhosi ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela. USonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umakhulu. Kwenze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wathiyayo layo Brenda Fassie ethanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esidlalazini agqoke njengaye enze njengaye okwaze kwamnika leli bizo lithi Mapa. Usonia usiyeke ngolwesihlanu olwedluleyo wazobekwa ke ngomvulo onalo esisuka kiwo. Siyakhala kakhulu singomthwakazi lahlekelwe sibili, kodwa ke ngayi uyibekile uSonia induke bandla, izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe, akusoze kube lula ukuchitha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani layers?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985, bekuyintombazana esakhulayo ke, kodwa ke nxa ngisisho ukuthi uSonia uyibekile induku ebandla iyasa ithe isuka phansi usukelayo engena kuma-videos anjengobani olila abaningi bayamkhumbula engumama lo wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma. Wasuka ke wangena kubham shibilika, ikhona ingoma esayishayayo ibham shibilika lethi bham jike, nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngu-Future Husband.
Ngekeleni hambe enhliziyo yami uyidabule, hayi bo uyidabule, hayi bo uyidabule.
Malenge equla wayekhona njalo lapho. Sazongena kamazwe ngathi wonke lawa o-Germany, o-Austria, o-Czech Republic, amazwe nje abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia, silethemba lokuthulele ngokuthula. Umvalelise Dube.
Ngithi kuSonia esihle kasibele mntanami, hamba usivulele indlela, uphumulile, uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku ebandla. USonia kasimlahlanga. USonia namhlanje kumele ke simjabulele, simbonge ngalokho akwenzileyo
emhlabeni.
Lathi sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mabri, singakahlukani zulukandaba kuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje ku-Studio 7. Baningi abantu abathi babetshengisela lamhla emgwaqweni kobulawayo besekela induna uNhlanhlama Ngwedweni. Ye, kungani kunjalo? Kuzobuya ke sokulo hlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo ezihlala ekhaya. Hayi ke lamhlanje singathi singakahambi ngeke ngilibalele nje okuncane lapho kuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsu uthi siyaphila Dube, indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kwele Zimbabwe, ungani sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani. Sivuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye ke uS Lindsay Hammon layo khona khonapha. Kuzobuya ke Losano Khoza, siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sephuma ke enkundleni, sengilivalelisa ke nguGibbs Dube. Lichone kohle.